Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithatheleli thuba ngibonga uTsanono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-24 Zibandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba.
Lokhu kungamanga izanuphiyefu ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhothi elithi amakhandidi zizawavunyelwa kodwa ngomthetho nasilelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court.
Owayengumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba ekhulumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZANU PF walapha eZimbabwe zakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu.
Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusetshenziswa kwesitishi esigaya amandla kagetsi ngamalahle esebulawayo thermal power station ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi eleZANU PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC lubike izolo ukuba abeZANU PF ababemele ukuba ngamakhansili sebehle banqoba ngoba bengancintiswanga. Laba ngabathi umnumzana Costain Mombe owechiretsi kuward 6, umnumzana Brighton Nyashadzashe Mahia laye njalo owechiretsi kuward 7, umnumzana Abdurrahman Sapa oweHarare kuward 5, umnumzana Rufaro Daniel Matsika laye njalo engoweHarare kuward 18, lo mnumzana Simbarashe Ngarande owenyarame RDC. Kodwa isikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele Studio 7 ukuthi bazakhweza lolu daba lokwalelwa ukuncintisa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme.
Lokhu kungamanga izanu phiyefu ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhothi elithi amakhandidi zizawavunyelwa kodwa ngomthetho nasilelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court inqinta-ke le-decision liziguqule kufakwe-ke i-decision ele-justice ezavumela ukuthi ama-candidates ethu avunyelwe ukuma kuleli khetho.
Manje sona isikhathi esikhulunywa ngumthetho ukubana li-aphile asikayeneli na njalo likhangelela ukuthi aphila nini?
Isikhathi semthetho asikaneli impumela le iphume mhlaka 19 January kumele amalanga-ke angu-15 esingakwanisa khona uku-aphila-ke i-decision leyi. Njalo sikhuluma sithanda ukwazisa-ke uZulu weZimbabwe ukuthi sizo-aphila le decision e-Supreme Court.
Manje zona izizathu zoku-aphila elibona ungani ziqinile ngeziphi njengoba umthethwandaba wona usufake isinqumo sokubana kumele bengancintisi labo okuthiwa bengancintisi?
Isinqumo sifakwe lidale elincane thina siza-aphila edaleni elikhulu kunalelo elifake isinqumo. Isizathu sethu esikhulu singesokuthi akula muntu ofuze alise ukuncintisa eZimbabwe njalo encintisa azikhethele befuna ukuncintisa ezimele kiwa independent ngokufuna ukuncintisa engaphandle kweqembu lingaba yi-TPC lingaba yiZANU lingaba yini. Wonke umuntu weZimbabwe uvunyelwe ukuncintisa ngaphansi kwesimo isinqumo somthetho eseconstitution yeZimbabwe ongakhangela ngoAugust 2023 ukhetho olukhulu olwenziwe eZimbabwe abantu bavunyelwa ukuma abanye bazobama baba babili babili ku-Triple C kusenziwa yiveki nale esisalisa abantu ukuma kodwa abantu babekwazi ngabakhokheli babo ngalokho futhi konkona njengoba kwenzakala ngo-August 2023 ama-candidates avunyelwe nxa isine mabili mabili kube njalo uZulu uyazazela yena ubukhokheli bakhe abafunayo
manje inkuthazo bani elipha abalandeli bebandla abafuna ukuthi baye kuvota kuyini elikukhuthaza khona ukuthi bekwenze kathesa
ikhuthaza abalandeli bebandla labasekeli bebandla labo bonke kuqela nabakandidate ethu ukuthi belizelonke bekuground ke bekhankasa bemelele ukuthi sizwe ukuthi i-Supreme Court iza kuthini sikhangele ukuthi kusize esinqoke kulolu daba abantu bethu bavunyelwe ukuncintisa akukho emthethweni akulunganga akufakwanga emthethweni wethu ye-constitution ukuthi abantu balishe ukuma besalisho ukuma ngaphansi kwebandla ababefuna ukuma ngaphansi kwalo ubukhokheli balelo bandla kubavumela ukuthi bame ngaphansi kwebandla lekushipa
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare. Kolunye udaba olufanayo owayengumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa namuhla ngemva kokuvalelwa estokisini okwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Usikhala wetheswa amacala amabili elokuphehla udlame lelokungaziphathi emphakathini. Amacala omabili alesigwebo esingedluli inyanga eziyisithupha okutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungamfumana elecala ulakho ukukhululwa. Sixoxe lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba eqhumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZanu PF walapha eZimbabwe ngakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu ngoba umnumzana Sikhala wabotshwa wafakwa entilongweni kungenacala amapholisa aseqalisa ukudinga ukuthi icala alethiswe lani umuntu ephakathi njalo bemnitha ibheli thina sonke sikwazi ukuthi okusemthethweni ngokuthi umuntu nxa elecala uyahamba phambili kukamantshi aphiwe ibheli abuye azomelela indaba yakhe nxa egwejwa agwejwe nxa wekuthi indaba yakhe ifuna ifayini ifuna ifayini so lokhu sokusithengisile okusegcekeni ukuthi hhayi indaba kaSikhala akulacala alalo ngaphandle kokuthi yena i-political prisoner njalo iZanu PF nomnangagwa bazimisele ukuthi bamhluku njalo bathatha amalungelo akhe bawaphosile ngakhatshana.
Manje nxa sikhangela abanye abakutshoyo ukubana kukhanya udaba lolu ngezombusazwe ayiso lokuthi ludaba lezomthetho wena ubona njani?
Ye liqiniso leli kusegcekeni ukuthi indaba zombusazwe ngoba abanye ababotshwayo ngemuva kwakhe basuka baphiwa indaba zawo zaphambili kwamantshi baphiwa amabheli abanye baze baya ukuyasiva amasentensi akhe yena eyakhe indaba ilokhu hayi ayikafika hayi kayimeye ukusadingwa lokhu nalokhu nalokhu okusegcekeni nje ukuthi hayi indaba le ayisondaba yecala but indaba yokuthi indaba zombusazwe sebesebenzisa intshelongo ukuthi balise abantu abalwanayo endabeni zombusazwe.
Isike saxoxa labanye abathi kungayenzakala ukuthi umnumzana Sikhala usekhululwa ngoba ibandla leZanu PF lifuna ukuthi engakhululwa kube lokudonselana amandla kubandla le-CCC. Ubona kuliqiniso yini lo?
Ukuthi engabuye bese futhi udonselana kubandla amandla ngoba uhulumende obezimisele ukuthi abhiqikize ibandla eliphikisayo ele-Triple C wazama ngandlela zonke azigwalisayo ukuthi engathi ubupha osikhala kanye nabanye abafake entilongweni kuyasala kungenabantu kuyasala kunabantu abavukhwana abantutshwane so se-systematic indlela ayisebenzisayo ukuthi abhihlize i-opposition party kwele-Zimbabwe.
Manje njengoba ungomunye oyabe khona emthethwandaba ubona ungani nxa kuyukuthi uzagwetshwa ukuthi ahlale njalo entilongweni line liyaba likhona li kuzakuthatha njani khona lo
kuthi ngoba kathesi sesesaba ukuthi sikhulume njalo sitshengisele obusegcekeni ukuthi asivumelanda lokho kwenziwa ngohulumende ngoba kathesi uhulumende engakubopha sohlajikela amakhikha chana bakhohle ngawo sinjengalokho esikubona kwenziwe kuyikuthulwa komthetho ukuthi atholakale libe sekufaka kumele i-upgrade ngoba already usehlalise umnyaka wonke ephakathi elokhu ewemand so basically usesevile isentensi yakhe akumele ayisize so akusena neyicala abangalithola analo elokuthi bangafuna ukumgwetshela lwana
lo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo kaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusebenza kwesitishi esigaya amandla kagetsi esibulawayo i-thermal power station imanyene lenkampani ebona ngenhlelo zamagetsi ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Lokhu kuphuma emhlanganweni izolo lapho obekuthe gwaqa izakhamizi inkampani yamagetsi kanye lekhansili yakobulawayo ukuze kwethulwe impumela yokudingisisa okwenziwa ngamakhansila ngalolu daba. Isitishi lesi esisebenza ngamalahla kodwa ukathesi singasisebenzi yiso esabangela ukuthi idolobho lakobulawayo laziwe ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association eyiyo eqoqe lumhlangano.
Sibe ne-opportunity yokuthi sandelele ukuthi amakhansila amaningi matsha yokuthi sibaxwayise ngodaba lolu and then labo saba le meeting last week sabanika ithuba lokuthi bayenza ukuthi kanti sebeuhamba njani ukuthi ngobani o-owna those power stations a-onwa i-city council kumba onwa yizeta. So namhlanje bafike basitshela ukuthi hayi ama-type disk akhona ekhansi indawo leyana yingeka abantu ngekamasipala. So sesisuka sazibuza yes discussa khonapho ukuthi ma indawo ingekamasipala izesa yona i-power yokuthi i-ECD commissioner kumbithi ivala iyithatha ngaphi akumelanga kube ngumasipala yini oyenza nqumo zona lezo. Hayi khona uzesa
kodwa sikhona isinqumo elisithethe yona
isinqumo esisithetheyo ukuthi kumele indaba leyi siqhubeke silumisana namaminista uresident sasikhandela ukuthi sizangeja lo minister of energy ukuthi sihlale phansi labo sibona kuma-higher offices abo bayithatha njani indaba le and then sasesivumelana or sasesicela ama-councillors ukuthi beyikhuluma ku-full council bavumelana ukuthi maybe they-need yokuthi benge ama-experts ama-engineer abaza-assessa indawo leyana bebona ukuthi vele yona iyadingakala ukuthi i-commissionwe or kule ndlela zokuthi inga-revisewa ukuthi ngama-investor e-investor kusho so sivumelana to ama-investigations ona la mele kale sukuyenzakala.
Yeah, kahle kahle luqakatheke kanganani lolu daba njalo zingalungiswa zizaletha amahluko bani edolobheni lakobulawayo.
Singakhangela khathesi kobulawayo kuhlala kulama-power cards esema-power station leba ibisebenza e-cup just that na amagetsi engekho then khathesi we are relying on e-one ma kungaba le-sold e-one ubulawayo kalashopha black out because i-backup izalayo abantu zobuze imisebenzi izimfeza lapha sikhuluma abantu abasebenza ezesa ama-employees awezesa kumele ngabantu abasebenza ku-industry in other companies ngoba ama-companies aphila ngezesa khathesi sesi-2024 cutting tech technology so kusho ukuthi nxa kungela magesi ama-companies will not see the need to come ngezo-investa kobulawayo sakwazi ukuthi khathesi sisitansi lesisinika ngelakwesi isikhathi esinengikabengela magesi okuthi bephandi amanzi lana abenga kobulawayo and also ngama-historic landmarks abobulawayo ubulawayo uyaziwa njenge-2022 Not only teachers, the business is speaking about school, what are you saying about Bulawayo? And also, Katesa was very difficult to Lama Kale, and Bule Genya, which is other color, even more, not only low supply of electricity. More advanced to the community were invested in Bulawayo because, as you said, it's a little bit to get the car power. And so,
Lo ke ngukhosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabulisa ku-Studio 7, siyabulisa ku-Studio 7, linjani basasazi. Igama lami nginguVusi Muzundlovu, laphana ngisuka endaweni yaseNkayi khona ngale egolitsheni kulamajaha amahle. Bengithanda nje ukuthi ngibe mfishane kakhulu. Le ndoda okuthiwa nguChabangu le ngihle ngihlale phezu kwendawo. Kumhlophe nje ukuthi ithengiwe ngoba akula muntu ongakhipha abantu ethi kuthiwe makuvotwe kahle. Ekwathi uzothiwa makuvotwe kahle ngoba ma kuvotwa kahle manje umbuzo wami ukuthi ma kungathiwa kuvotwe kahle iZANU-PF ubisaziwa ngokuriga irige kungena abantu bezanu-PF uzajabula nalo uChabangu ngoba evele ethengiwe nje kuyinto esegcekeni ngoba angeke udlale ngerisk ukuthi makuvote kasha kufana nokuthi uthi umdlalo webhora mawuqale kasha i-team eyesiwinile ukuthi makuqale kasha ngoba vele bavele barobha nje kwatshontshwa amavoti abantu nje kuphinde kuthiwe makuqale kasha ma sebewathetha amavoti abantu uzathini uChabangu yena
livuka nje Studio 7 livuka njani hhayi siyavuka thina ngingomela igwanda ngiyakhala la khala ngalaba abalandeli bezanu and amashona ukuthi as a whole ngithi ngikhale ngalaba abantu basempumalanga laba abantu basempumalanga sebethethe badoma ingqondo zabantu bakithi laba nje kwezinye isikhathi esingasingababhekanga banamandla angazi noma banamandla noma banamaqhinga okudoma abantu lalila nje loba balothwa ngumalakhe inkomo yokuthi ukhuluma ukuthi ngezanu-PF ukhuluma kuyayincoma izanu-PF yenza lokhu nalokhu nalokhu mhlawumbe ithakathwa lokhu akekho umuntu oright ekhanda oright kahle kahle ekhanda sorry baba malakhe inkomo ukutsho njalo kodwa ngilokuthi baba vele ikudlala ngesikhathi ngoba hayi sinkondo ukuba ngibaba awukho kuwe next nje malakhe inkomo sothi malakhe inkomo hayi into yokuyimama ngozothina abantu kumele babambane kukhitshwe izijezi kukhitshwe izijezi zomnotho kufitwe izanu-PF thathwe izijezi zomnotho kufitwe abantu basempumalanga amashona kulungise amashona le ndiyo yonke izinto zibe rightly mathathe ikhompi imashona nemathebeleni zabonde is a huge different
sanibonani sanibonani bafowethu nasanibonani sakazi nonke nje sanibulisa mthokazi omuhle nonke bafowethu bengakhuluma bekhulume oJoseph Chuma nabogawule nabo laba omalaka inkomo bekhulume bethini beqamba amanga bekhohlisa abantu kodwa kusalayo ukuthi bonke abantu sebeyakwazi ukuthi vele baqamba amanga izanu-PF ayikho into eyenzayo okuyogcineni nje kuphela ihlukumeza abantu ilizwe liyaphela kuyinhlekisa lokhwana kuyayangisa kuyanyanyisa okwenzakala ezweni amazwe wonke ngicabanga ukuthi wonke akusadeki manje ilizwe lakithi yilo elihamba phambili ngokuhlupheka kuyanyanyisa izinto ziyakhuphuka ezitolo akuna price control akuna lutho omunye nomunye uzenzela umathanda ilizwe nje lingenamthetho uma kufika odisemba izinto ziyakhuphuka fana kwamanye amazwe izinto zihambe ngomthetho ngendlela okufanele sihambe ngayo khona akunamongameli ilizwe lingena leader liyahlupha kodwa abantu babe lokho bekhuluma izinto abangazaziyo bafana nabo-Obed Mpofu nabo-Chuma ufana nalo baba lobantu u-Anderson Sibanda lo baba lo wambona uphelele ekhanda futhi angeke bewumfundisi nalelo bandla lakhe amsho liyanuka siyabonga singabisabinyela siyabonga
siyadana kakhulu uzisengeza uChabangu esezenza yena osele party okuthiwa i-3C besicela ukuthi imali ikhuluma naye inomali Studio 7 ngelimqathanise lomunye umuntu we-3C ongaba isikhulumeli noma uchamisa ngokwakhe uma uchamisa engekho noma ngubani ongamela i-3C uzethi ichazele kabanzi ukuthi yena ungu-secretary general wabekwa ngubani njengobana okwakungelangitsho lama-structure e-party so yena wazifakwa ngubani ukuthi leso sikhundla sokuthi yena usengu-secretary Attorney General ola mandla okurecola abantu abavotelwa ngabantu efaka abangane bakhe yena usebenzela izano usebenzisa amakhodi ngoba makhodi hayi ukukhisa abantu ethena ukukhula abantu uthiphusiyenise lesikhudla esokuzivazela yena uyinkomo yomdaka akazwali lutho uy nothing ukuthi usithi so engabodlala ngabantu behluphekile siyabona
Studio 7 Studio 7 injani kodwa gama ngufusumuzu faka khade ubungane emthimkhulu kumale masendaba zintuni hayi le ndaba yenkayi le hayi izisubuhlungu phela angazi ngakwazi ngifaniselane ngoba leyo ndaba yenza laba ayilunganga neze yazama phela ulibala ngento eyadlula kudala kodwa nokuvusa amanxeba sokuzivusa amanxeba kanti baqondeni labantu laba ngento ezabazenzayo mina sicela sami sisodwa nje ngicela ukuthi abantu bakithi emadibeni apha sibambane singamadibele singamandebele sodwa sibambane nje singabe sifaka amashu endaweni zethu sivula iphathi one ngaphakithi emadebeleni phezinto ezingazingazithandiwe lale phathi ekusele angeyingenele kulokhulu kwenza umuntu lo eloji yakhe angeyingenele iyathula du
Studio 7 Studio 7 salibonani salibonani makhiwa mahle salibonani bantu bakankulunkulu linjani lonke lapha kustudio lapho linjani libingelelane lonke ngezandla libambane ngezandla libe yimendi bambeni kweli bingelelayo thank you ngabonga kakhulu naliphila livuka kuhle lonke ngiyalithanda kakhulu lonke ngiyalithanda bantu bami lonke ungalindiphisela impilo ende siphisela impilo ende limsebenzeni uye phambili sili phambili noma bekubakhona abazondayo balizondayo kodwa asibonke esilizondayo bangoba bavele abanye baliqiniso ngabalifuni thank you ithi mbonise lapha ngokufitshane nje kufitshane lo ndoda okuthiwa ngoshabango lo usesibonele ilizwe iqiniso lihle hayi ilizwe lihlile ngoshabango ukuthi kalamcabangwa kule nto ayibenefitayo ayidlayo manje hayi kodwa iqiniso lakhona hayi kuthiwa isindebele isindebele sithi uphondo ungaza kulugoqele ngena ukuze ngengubo liyashaba luthutshe kumbilahle ungaza igoqele ngengubo liyachitha ingubo lithutshe hayi kuzathutsha konke ngiyabonga bakithi le mfitshane injalo danki imukhumalo
Studio 7 kustudio 7 ngiyabingelela njalo engakutsho mna ukuthi yebo ngiyabezwa abathutshaba ngoright umakhubhe lawe right umonzola lawe right so laba bantu baba right ekugcineni kuba njani asifundeni khona buti right abantu laba masithi baqondile bayenza into eqondileyo kodwa baphetha njani kugcina kunjani ekugcineni asike sivulele amehle sibonene sihlobo zama kulamuntu eright la
kustudio 7 mphinde mbuye futhi sokusikhala ngayo uthabango madoda hayi kuzimo kaThabango hayi siyamuzwa mpela putheni lungisa izinto maye sikuzwa lapha sazi ukuthi iziqiniso lengalani ngoba ukuthi awuhambe ugijima wayekhodi wayeblocker amacandidate e-TPC kodwa kulawo mawadi kungela abantu so yikho mina bengikutsho before ngithi lina ezumsakazo kastudio 7 unomndoda lo uThabango ngalimbuzi ngendlela okumele avuzwe ngakhona hayi uThabango ngalimbuzi masakazi bakastudio 7 uThabango liyamdlalisa uThabango nje mele limbuze mpela sibone lathi liyambuza mpela into ezikhona hayi lokuthi abesitshela ngebhayibheli yonke sitshela ukuthi abantu babhaphathizwa ukubhaphathizwa kubhaphathizwane ngubani ofike abhaphathizwa ngokuthi ekhethele isikhundla sokuthi erholi iphathi akudingi ukubhaphathizwa yes or no mayebuza umbuzo balimbuza ukuthi otshabisa bavuma yes or no engabe lokho esitshela ngento zebhayibheli ezingaphekiwe la umbuzo ukhonapho yikho mna ngithi kalimbuzi kahle uThabango
Studio 7 Studio 7 basakazi bethu abahle nami ngizophawula kancane nje hayi siyabona izani PF iyakhampena straight ngendlela zonke izama ukuthi ithole lokho ifuna ukukuthola kodwa ke eqinisweni mina bengisekhaya izani PF akula muntu oyifuna izani PF akula muntu oyifuna izani PF lokuwina angazi mina bawina njani abantu akudingi nokuthi uyakuzibonela nje abantu ngendlela abayizonda ngakhona abafuni nokuyibona bababona nje begijima ngezimoto apha abantu babekwade ngenye indlela ukuthi laba bantu laba hayi and izowina yona ngenye indlela ukuthi vele inesitotsi sayiwina ngasizani PF bekani Studio 7 even nabantu abakhomentayo khona lapha ku Studio 7 nguphi umuntu oliyekile imuzwe ekhuluma edefenda izani PF ukuthi izani PF hayi yenza into ethile ngaphandle kwabo bona abasebenzela yona izani PF yibo lokho kubizwe Joseph Chuma nalabo lokho esithi hayi izani PF esiyenzile akulalutho lutho njengendlela khona alapha nasokunzima lapha
Hello. lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, umphathintambo wezobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken wazise ukuba ile melika lizaphathisa ele Ivory Coast ngoncedo lwemali efika izigidi zamadola emelika ezingamachumi amane lanhlanu, $45 million, ezaya kunhlelo zokulondoloza ukuthula emazweni akhelane lalelo lizwe. UBlinken wenze lesi sithembiso ese-Ivory Coast esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika amane. Ukhangelelwe ukwethekelela amazwe abalisa ele-Ivory Coast, Nigeria, Cape Verde lele-Angola. Ukuhlaziya lolu daba, uParksetis Jeremiah Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo ocubungula ezombusazwe lezenotho.
Ukuvakatsha kukamnumzana uBlinken kwele Afrika wasevakatshela amazwe amane. Lokhu kutshengisela ukuthi iMelika isizama ukudinga abangane abatsha njengoba layo ibona kathesi osekwenzakala ikakhulu eSouthern Africa, khonokho ukuthi amazwe afana laboRussia laboChina asebambene leSouth Africa kulethwa yiBRICS. Okwamanje khonokho ukuthi iUkraine ilwisana leRussia kutsho ukuthi iMelika simele idinga abangane abatsha. So kwenzakale khonokho ukuthi ubaba uBlinken ubhodile kwamanye amazwe kangena nge-Southern Africa kutshengisa ukuthi badinga abangane abatsha.
Abemelika bakwenza lokhu bevele bejongene sibisibili.
Sebedinga amazwe abangabanika usizo, abangabuya besekelane leMelika kuzinto zonke iMelika ethi zama ukuziyenza, ikakhulu nxa sokusiya kufika emhlanganweni yabo-United Nations lento ezinjalo. Ukuhambisa $45 million e-Cape Verde, mina ngibona ngani imali encane kakhulu ekadinga sizinceda amazwe amaningi. Ikakhulu lawo awe Southern Africa afana labo Zimbabwe afana labo South Africa, kodwa eCape Verde ngenxa yobuyanga obukhona kakhulu imali engasebenza ukwenza imisebenzi eminingi kakhulu.
Kungani nxa uhulumende weMelika ethumela iziphathamandla zakhe ezwekazi le-Afrika evame ukukhekeleza amazwe anjenge Zimbabwe?
Ukuthi khonoko ukuthi eZimbabwe bona bayisola ngenxa yokuthi iZimbabwe ithatha amaplazi, bayisola ngokuthi iZimbabwe bathi ikathesi ayinanzi amalungelo oluntu kahle kahle. Kodwa kungayisikho khonoko kodwa njoba nchilo okunye okwenzela ukuthi bekhekheleze iZimbabwe labo South Africa, yikhonoko ukuthi iZimbabwe leSouth Africa sezikhulumile zona zathi zima leRussia, zima langeChina. iChina yona evele ikathesi lwisana neMelika ikakhulu kundaba Taiwan yokuthi iChina ifuna ukuthatha iTaiwan, eleRussia khonoko ukuthi lilwisana lelizwe leUkraine. Yikho okunye sokwenza ukuthi ubaba uBlinken angadluli khona eSouthern Africa, yikho sosenzela ukuthi khona bekhekheleza amazwana lawo eSouthern Africa lokuzwanana kwabe kube kuncane. Kodwa iMelika ililizwe elidinga ubudlelwano obutsha lamazwe aweAfrika ukwenza ukuthi kusiya phambili bethole abantu abangabasekela nxa sokusifika kubo-United Nations lamanye ama-resolution angafuni ukuthi eyenziwe umhlaba wonke jikelele.
Lo ke ngumnumzana Butler Tambo ocubungula izombusazwe lezenotho. Kwelinye njabo udaba lwezemelika lamhlanje kulokhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans eNew Hampshire, lapho okungqikilana khona owayengumongameli umnumzana Donald Trump lo nkosikazi Nikki Haley. Ngesikhangele ezemidlalo, lapho esikhangela khona amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leNamibia lizadibana leMali ngesikhathi sinye, eleSouth Africa lidlala leTunisia, eleZambia lizadibana leMorocco. Emdlalweni wokugcina eleTanzania lizadlala leDRC. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU-PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla kumthethwandaba. wayengumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.